izolo ngolwesihlanu umhla ka 15 September 2023 thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e 10 Downing Street eLondon sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokuhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo sibe simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle kubalisela i-delimination yama constituency i-voters roll ibingamanga kuhle njalo ama ayinikwanga abantu ngesikhathi ama ballot papers aprintwa okungekho emthethweni amanye ama police stations avulwanga ngesikhathi wabotshwa abantu labanye abantu ababe bengabantu ababefuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani njalo labanye abantu ababebotshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolu